Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 Ncwabakazi 2022 nguChrisgande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abikwa edinga abanini beplazi leCashel Mile seNyamandlovu ababalisa umnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi libikwa lifunwa iziphathamandla zikahulumende. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, usethembise izizalwane zeZimbabwe ezivele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi.
Uchaza khona ukuthi abantu enhlizweni zabo abazimiselayo ukubuyela kodwa akusela ngenye indlela.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weLeki Kenya ilokhu isethulwa kunokuthula lanxa bengabaningi kakhulu abavotileyo abaluhlu lwabavoti.
Kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo, ababathembayo. Lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60%.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa abikwa edinga abanini beplazi leCashel Mile seNyamandlovu ababalisa umnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi lathathwa nguhulumende ngomnyaka ka-2020 kodwa abathathu laba baya emthethwandaba bephikisa ukuthathwa kwaleli plazi. Idale le High Court lokhu lingakanqumi ukuba kahle kahle umnini plazi ngubani. Leli plazi libikwa lifunwa ukuthathwa yiziphathamandla zikahulumende ezibalisa abomnumzana Love Mojiane lo Legina Muchimba. Igqweda labo Malunga umnumzana Josephat Chuma uthi okwenzakalayo yikusebenzisa amapholisa ukuhlukuluza uZulu ngoba kungela cala abalidalayo. Asenelisanga ukukhuluma labo mnumzana Jiane lo Mchimba. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usexwayise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zihloniphe imithetho yakulelo lizwe. UShaba wethule amazwi la esePretoria kwele South Africa izolo ngemva komhlangano awenze lo sowabo wele South Africa unkosikazi Naledi Pandor. Amazwi kaShaba aza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziningi zibhekane lokuxotshwa kwele South Africa ziphindiselwa ekhaya ngoba ama-permits azo ezaphelelwa yisikhathi ngompalakazi. Umnumzana Shaba utshele umsakazo we-SABC ukuthi udaba lwamaphepha lolu soludale ukungahlaliseki okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezilakho ukubotshwa zibuyiselwe emakhaya njengoba amaphepha azo esephelelwa isikhathi. Kodwa uShaba wengezelele esithi bazaphathiswa abayabe befuna ukubuyela ekhaya. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele esikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
So akukho nje into embi lapha ichilo mpela uqondile, kuvele kumele sihloniphe imithetho yakuleli lizwe ngoba nalo ilizwe elizimeleyo eli okumele ukuthi isethekele sifike sihloniphe imithetho, kungabi ukuthi umuntu uzenzela lokho nalokho akuthandayo kodwa ayenze ngemigomo yalapho agcineke khona.
Ngokwazi kwenu kukhona yini angaba ekukhulume eloso wabo wakhona ngapho phezu kodaba lwamaphepha asephelelwa isikhathi ama exemption permits abantu beZimbabwe mhlawumbe esingabona kudala ukuthi uhulumeni weSouth Africa ayekethise phezu kwalolu daba.
Yethina besizamile ukuthi sike sidibane naye engakazi waxoxisana nabanye lapha ngoba thina kudala siluphethe lolu daba kodwa inxa yohlelo ade hamba ngalo kasenelisanga ukuba nethuba lokuthi sike sihlaleni sizwe ukuthi kuthwele. Kodwa ke ngalokho esesikubona esesikuzwile ukuthi uyakwamukela yena ukuthi incwadi lezi azizukurenyweka and thina siyakunanzelela ukuthi abantu abaningi abaqualify abantu abaningi behlulekile uku-apply abanye vele badelile uku-apply abanye sesisizwa vele sokuvela nama-rejection abanye nje kuma-waivers lawa sasicabanga ukuthi maybe angabasindisa ekuthini umuntu azichaze ukuthi senesikhathi esingaka nempilo yakhe izoba-affected kanjani kukhanya akweneliseki. So ma simlalele simuzwa kuphela ukuthi hhayi usitshela nje ukuthi siginyilitshe nje bathi bona basebezimisele ukusamukela kusho ukuthi balamalungiselelo asingeke sikwazi ngempela ngoba lokho nathi linde ukuthi ngabe yingxoxo sixoxisana naye simuzwe ukuthi kanti uhlelo lolu lasebesithi sebezimisele ukwamukela ngalo abantu luhlelo bani ngoba ihlelo lezo kumele zifike phela endlebeni zabantu babezazi.
Inxali ikhulumisana labo asebencitshiwe amaphepha kumbe abangelaqiniso lokuthi bazawaphiwa bathi bazimisele yini ukuphindela eZimbabwe?
Kunzima kakhulu ngoba abantu kahle kahle ma bekhangele isimo esikhona ekhaya abanye bavakashe ezinsukwini abanye bangabavele bajwayele ukuhamba abanye abakaze bahamba for a long time kodwa kuyaziwa ukuthi isimo somnotho asikaguquki futhi kanti abantu abaningi esiphila sixoxa nabo ekhaya bayakutshengisa ukuthi isimo somnotho sibi sibucayi kuchaza khona ukuthi abantu enhliziyweni zabo abazimiselanga ukubuyela kodwa akusela ngenye indlela. Namhlanje nje kuthona ekugijinyiswana i-Home Affairs ibigcwele eUVN ibopha mpela abantu babotshiwa abaningi so bazothwala nzima and noma bengazimiselanga noma betsho nabo ukuthi basafisa ukuthi balungise impilo zabo lapha abanye kudala begxilile lapha basakwazi nokuthi khona lekhaya bayoqalela u-awa khona ungaphi.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwamavoti kuyaqhubeka eKenya kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesibili olugoqela olokukhetha umongameli njalo inani lamavoti kamnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta libikwa likusilinganiso esedlula kancane amajumi amahlanu ekhulwini i-52%. Kuthi esikamnumzana Raila Odinga oncintisana laye silandela eduze ku-47%. Impumela le ivezwe izolo njalo bekusemasinyane ukuthi ingabonisa ozanqoba ngoba kubalwe indawo ezingcosana nje kuphela. Enye impumela yokhetho olugoqela olwamalunga edalela ephalamende labo siba lukhulu bezigaba isiveziwe. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esesihlala eNairobi eKenya esibheke lolukhetho ngelihlo lokhozi.
But into enhle ukuthi lokho eZimbabwe thine sikubiza ama V11 lapho kuthiwa ngama 34A wonke ase online ngenye indlela wonke umuntu ole calculate ngaqala ukuthi abe a teacher ebona ukuthi kuyakhe constituency kunjani but ukuthi umuntu aze abala ama votes wonke for ilizwe lonke jikelela lokho kuzathatha isikhathi ngoba according to electoral IEBC kube lama total voters angu 14 million. So ke ngezinye indlela ukuze umuntu awine kuyabe kufanele ukuthi adlule i-threshold ye-7.1 million. Kodwa ke hayi, abogovernor kwezinye indawo, abo MP, abo women's representative kwezinye indawo sebeqalile ukuthi ba-declare bephiwe ama-certificates abo yi-IEBC.
Abantu bathule yini kumbe kulezihlakalo zodlakela? Kuke kwaphuma eminye imbiko ukuthi lapha lalaphiyana bekubotshwa abanye. Singabona kuqhamuka yini udlakela nxa omunye walabo abasekelwa ngabaningi benganqobani?
Ngokuza kwami esithandekile, ye kuhamba kusiba khona indawo lapho okuba lokuxabana either phakathi kwabalandeli baba balaba abancintisayo. Kwezinye indawo bona ngokwabo whether ngo-MP or whatever, kuye kwaba khona izehlakalo ezokuthi kube labanye abagcine bebambana kabi. Kodwa nxa sithi siyakuqhathanisa la kweminye iminyaka, singathi udlame lwakhona hhayi luphansi kumbe vele lulutshwana kakhulu ukuthi lungenza abantu bakhathazeke ngokuthi kwenzakalani. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi wonke umuntu nje usalindile ukuthezwe ukuthi impumela yokhetho yona izaba njani. Mina ngibona ngani ozawina asoze wine ngenani elikhulu kakhulu. Yikho kokungenza ukuthi mhlambe abanye abalandeli babo bengajabuli ukuthi umuntu wabo kawinanga. Kodwa enye into esinanzelelayo ukuthi uzathola ukuthi i-county enjengeNairobi iba lo u-governor owina ebengo eside lika Ruto, mhlawumbe uthola ukuthi usenator kodwa labo MP abanengi base side lika Odinga. So ke ngenye into engenza ukuthi ucine kungabi lodlame, ngoba kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo ababathembayo, lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60% ehle kakhulu nxa ithi yaqathaniswa la kweminye iminyaka.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya eNairobi, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eKenya. Inhlanganiso ezinakekela amalungelo abatsha zithi zizananza ilanga lokuqapha abatsha emhlabeni jikelele ele International World Youth Day ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ugaina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, umnumzana Romeo Machazi, ukuze sizwe ubunenge ngalolu daba.
Mina si-organization okuthiwa yi-Active Youth Zimbabwe sikhona pha koBulawayo. Inhlanganiso le i-Active Youth Zimbabwe ngiyabontanga kumbe ngithi khangela inhlelo ezikhangelwe ngontanga kumbe ezilokwenza lokuthi zidevelophe kumbe ngithi development yabontanga. Sikhona lapha ukuthi sifundise, sitraine, si-researche njalo ngesilungu lokuthiwa iku-rehabilitator kuma-services kumbe ngithi kunhlelo ezifana lezokuhlukunyezwa kwezidakamizwa. Sikhona ukuthi sikhangele inhlelo zokufundisa ngamalungelo ebuntu.
Ilanga lokunanza abatsha emhlabeni jikelele ngolwesihlanu mhlaka 12 Ncwabakazi 2022 lina lihlose ukwenzani ngelanga lonelo?
Nxa sikhangele ilanga elikhona elibuyayo, upcoming event ekhona ngolwesihlanu mhla ka 12 August okuthiwa iWorld Youth Day, siyinhlanganiso sikhangele ukuthi sisethe up i-information booth kumbe ngithi itafula, sifake ama-booklets kumbe ngithi i-IC material ngesilungu elokufundisa ngezinto zokuhlunyezwa kwezidakamizwa, ngoba siyananzelela ukuthi izidakamizwa zihlukumeze umphakathi okakhulu ontanga kwelakithi. So siyinhlanganiso sibona kufanele ukuthi since bona laba abatsha kumbe ngithi ulutsha yilolo affected kumbe ngithi olusenkingeni kakhulu ekuhlukunyezweni kwezidakamizwa, siyalesilokho sibafundisa, sibaka ulwazi kibo, sibabonisa njalo sizama ukubafinyelela ngendlela zonke ezikwanisekayo ukuthi sibatshele iqiniso.
Okunye elifundisa ontanga kuyini?
Sizabe sile information kumbe ngithi ama-booklets bethi izifundiso koko lokwenza ngezinto zemalungelo obuntu ama human rights, i youth for human rights ngeprogram esebenza yenza sikwizindlela zonke lezokufundisa ulutsha ngamalungelo abo lama responsibilities abo ngoba siyananzelela ukuthi ontanga abawazi amalungelo abo sike senza i survey kumbe ngithi research njoba nje ukuthi research is part of umsebenzi esiwenzayo sananzelela ukuthi sibabuza ukuthi kanti vele ama human rights kuyini kumbe ngithi amalungelo obuntu kuyini sananzelela ukuthi abanye bangkhona abakwanisi kuqamba even amabili kumbe amathathu while ku Universal Declaration of Human Rights kwele 30 human rights la ku constitution yethu yakhona pa kwelelizweni so ngizinhlelo esiyabe sizenza nxa sebe sisiza njalo iground abanye baye bedlala ibhora ngale silama team amabili esiwa formulate ukuthi beziyengqili kanje sibe zingqikilana ephumu la south kwest kunye ground ekhona pa locally kuzindlela zonke zokuthi sibakhiphe busy bebe occupied through sports kuzindlela zokubafundisa.
Alo ke ngumnumzana Romeo Machazi oyinhlanganiso ye Active Youth Zimbabwe obeqoqa ekubulawayo le Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezedlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha zihlala ezindlini zazo ezazithengelayo. Lokhu kwethulwe lugatsha lwezamanani olweZimstat. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iwetela yePlumtree ethiwa Kombani Lodge ichile izolo yachabalala yonke. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ikusenenhle balandele ke bomsakazo Studio 7 nabasakazi bonke sibonga kakhulu ke isikhathi esipha sona ukuzizwa sifaka imbono yenu emsakazweni sibonga kakhulu Studio 7 namthanda ukufaka ke umbono ke laphana ke iyakhulukaza ngiqonisekile laphana kumthwakazi Republic madoda yekani ukuforce amandebele ukuthi balandele imthwakazi Republic into esiyilwelayo isamalungelo ukuthi sibe le freedom of choice isakutsho ukuthi ukuba zindebele sokumele wonke umuntu ayigcwala kumthwakazi weRepublic asiboni ngokufana abanye sithanda iZimbabwe linjengoba injalo kusuka eHarare usuka eBinga usiya Quake noma kuphi iZimbabwe yonke sithanda njalo so abantu especially umthwakazi yekani madoda ukufosa abantu ukuthi balandele umthwakazi umuntu lelungelo lokulandela ke izalo PF noma izalo PF sivulele lizwe betyontsha besenza konke bebulala abantu akusikho ukuthi amandebele wonke sekumele alandele imthwakazi Republic abafuna ukulandela izizalo PF bayabayilandela abafuna ukulandela imthwakazi Republic abayilandela imthwakazi abafuna ukulandela laphana ke iqembu elikhulu CCC abalandele ke iqembu ke laphana abantu bazikhethela abantu umuntu ababona ukuthi ngoye ozakhulula ilizwe laseZimbabwe siyabonga kakhulu sikhulumisanani kahle into singayigqukuzela ke yikuthula umusa lothando eZimbabwe siyabonga kakhulu
linjani lonke ku Studio 7 igama ngumusani Thunu budilima West ngithanda ukukhuluma kakhulu ngokwemthakazi Republic Party lethi iZimbabwe ifanele iqunywe phakathi bafethu iZimbabwe asiyakheni sisongeni sibambene okuhlukana lokhu asingeke sikukwanise njalo akusebenzi ngoba singayisebenza ngokwama-tribe izasihlupha ngoba lathi nje singamakhalanga sinje amandebela azangasiphathe kahle basihlukumeza basithathela iland yethu basifakela ama-chiefs yabo namhla siphila phansi kwabomchief mphini ama-chief amandebela ahleli phakathi kwamakhalanga uzebulala isikhalanga basithathela iy'nkomo zabo khulu bethu but sathula singamakhalanga ngoba thina vele azange saba ngabantu be-violence but namhlanje abantu besindebeleni abasekukomplaina kakhulu ngokuhlukunyezwa ngamashona I think abantu besindebeleni bathi bebuya lo mzilikazi bevela e-South Africa kwaZulu Natal lasempumalanga province lapho umzilikazi adlule ethumba abanye khona empumalanga bathola sihleli lamashona basihlukanisa bona so kabasekele thina amakhalanga sisidlalele lamashona bona mayefuna ufuna ukubuyela eSouth Africa mabuyele ngoba labo basilukumeza so singasebenza ipolitics ngama tribal lines angeke isebenzele bafethu asihlangane esakheni iZimbabwe sibambene sonkene ngiyabonga
linjani Studio 7 igama lami nguMusani Thunu ngithanda ukukhuluma ngowafana laba bemthakazi labo umqondisi labangani bakhe laba abakhala ngokufuna ukuphuma eZimbabwe beqomelizwe thina nje singamakhalanga thina sakhala ukuphuma phansi kwamachifu amaNdebele la afakwayo phakathi kwetamakhalanga ukuze bezosincindezela besihlukumeze besitshintshise ukukhuluma besilahlisa amasiko esikhalanga sisakhala ngakho khona lokho kokuqala amaNdebele asihlukumeza so ipolitiki yena bomqondisi labangani bakho mali ihambisa ngokwama-tribalism kuzaba nzima ke alisoze likuthole khona lokho elikufunayo ngoba thina abanye asingeze kuvume ngoba amaNdebele asihlukumeza ngendlela basithathela ilendi yethu bahlukumeza okhulu bethu bathatha izifuyo zabokhulu bethu so le into yenu nje ikudlala nje ngesikhathi sabantu nje balahlisa iganga nje akula mthakazi ezabakhona lingazi liyenze nezilongo thina esiphakathi kwakho elisitshela ukuthi siphakathi kwayo imthakazi yakhona le singakuvumi umsangano lo angeke ibe khona imthakazi yenu le elifisayo so asizamani ukubambana sibuyakhe iZimbabwe ngoba amaNdebele amanye asho ke South Africa babe abathumbi umhlaba wamakhalanga lezinye izihlobo ezilokhu umngcele lo osekuthiwa yimathebelele ndona amaNdebele engelalendi khona lapha kuleli lizwe ngiyabona
Studio 7 Studio 7 sanibonani tshona njani Studio 7 la esiyazizwa indaba malida hayi MRP bakithi indlela efuna ukuhamba ngayo mina mbona sizahlupha kweminyaka eminingi badivide abantu kakhulu man hayi phela ungathi kusize amavoti next day usakhuluma ukuthi abantu abahlukane le kukhulumele i-CCC kho lapho ukhangele ubona ukuthi i-CCC enganceda abantu kodwa uthi wena hayi abantu abahlukana lokho behluka into zamashona sihlala sikhuluma sithi asiyesekeleni ukupenda abantu nge-brush eyi-1 amashona la ahluphe kanjengathi amaNdebele lapha sisikhangele inhlangano engakhipha izana ukuthi yiphi sincedisane nesonkeni bakithi sekeni kubadlulana eZimbabwe siyabonga bakithi lathi sinje so singabakini impela komthokazi kuba indlela elifuna ukuthi sisebenze ngayo kasiye eqondileyo kwamanje maybe izaba right maybe after 10 years ngendlela ifuna ukuqulela izwe ngayo kwamanje asincedisane bakithi sikhipheni izana esidulweni siyabonga
Studio 7 Studio 7 litshona njani litshona njani asi right kodwa akasisekho right asisekho right igoli sitshintshile igoli sekukubi lapha egoli anytime lisilindele khonapha ekhaya lisilindele sizoza ngobuningi bethu sonke sigcwele lapha egoli siyeza ngobuningi bethu lisilindele lisihlangabeze kodwa masisize ekhaya sesizolungisa lapha kobulawayo simele siwubuyisele endleleni eyayingakhona komthwakazi kumele sisebenze sesizosebenza lo muntu ongafunakaliyo lapho lathi simbuyisela kubo manje ngiyabonga yimi lapha eGoli
Studio 7 Studio 7 linjani linjani basakazi bethu nje lonke labalaleli nje bonke emazweni omhlaba hayi siyaphila sisaphila mpela kulo mama lolo othi mthwakazi kumbe sihlahlabani mthwakazi iinhlangano enjani zwana ke mama imthwakazi izokukhulula abantu bemathebeleleni angeke sakhipha izano ngochamisa still yabe lokhu izano straight thina sifuna ukuzimela siyimathebeleleni simthwakazi so wena ngombono wakho lo ongcolileyo othi ye kumele ukuthi sikhiphe izano ngochamisa uchamisa uchamisa waphuka kwenye ifoto lapho esithi umnanga wakho umfowabo so ukhipha njani umuntu lomfowabo wena khonapho ucasululane khonapho namama kahle kahle mama ungazabe ukusihlamukisela abantu bakithi thina sifuna ukuzimela siyimthwakazi i-public park wena nje ma ukuthi akuboni lokho yekela bakubonayo becontinue uhambo lwecontinue uhambo lwe mthwakazi
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump walile ukuphendula amapholisa imibuzo lapho bembuzisisa ngodaba lokuthi amankampani akhe awedolobho le New York ahamba njani. uTrump usebenzise umthetho othiwa yi-Fifth Amendment ovumela umuntu ukuthi angaphenduli amapholisa nxa efuna. Kolunye njalo udaba eleChina libikwa selize layekethisa uhlelo lokugqagqela eleTaiwan kulandela ukuvakatsha kukasomlomo wedalele the House unkosikazi Nancy Pelosi. Ubudlelwane beChina leMelika bukusimo esibi ngenxa yohambo lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UNancy Pelosi uhamba lwakhe belungaqondananga le-White House, beluluhambo oluqondane laye njengomkhokheli we-Congress. Uchilo yena ngokutsho kwakhe abantu abakhulumele ofisi yakhe ukuthi uyazihambela. Ohambeni lwakhe ayisilohambo olunganqatshelwa yi-White House, ngoba yena ubehambela ukuyahlangana labantu wama-human rights activities, njalo bengasoza anqatshelwe yi-China. Mina i-China le-friction le sisiba khona iwethuselana kwamazwe. Nxa kungaba lempi, impi takes a lot of time, isikhathi esikhulu kakhulu ukuthi ilizwe lize lihlasele elinye kumbe amazwe ehlaselana. Ngoba i-America ngaphandle kokuhamba kukaNancy Pelosi le-Taiwan yoyi-island lokho, balezinto eziningi kakhulu abazenza bonke eze-economy, siyabona eze-sports, zonke lezi zinto kuzamele ukuthi baqale bazikhangela ukuthi sifuna ukudiliza yini ubudlelwane lobakade silabo. I-America isiyafaka setha apha ama-industries abo, industry e-China ukuthi ama-China athole imisebenzi. Singakudiliza lokho kade sikubumbile lama-Americans nxa siyi-China. Kumele kube lalokho esithi bayaplana, umuntu uyakhangela, kube le-strategy sokuthi impi ivele imi ngasiphi isizathu. Lokhu uvakatsha kwaNancy Pelosi lokhu mina kimi into encane. Amboni futhi enye into engenza ukuthi kuvuke kusasa kulempi. Zikhona ezinye izinto eziqakathekileyo ezingabenza ukuthi balwe kodwa vele bahlala besethuselana. Because laba they are superpowers. So ama-superpower amabili ukuthi azaqalisa impi kuzabathatha isikhathi ngenxa yokuthi kumele bakhangele lamazwe aseceleni kwabo lokuthi ngubani oseceleni lokuthi siqalise impi. Ngaphandle nxa uyiRussia ezimele yodwa ekwazi ukuthi ngizabhidliza kuphela. Ngoba sometimes lani linama-journalist liyakhuluma ngendaba engekhoyo, izicini khona. Mina lapha vela ngiyibona indaba ekhona lapha.
Siyabona ezinye iziphathamandla zakwele China ziyethusele zathi zingagcina zihlasela amabutho eleMelika. Ubona kusenzakala yini lokho?
Akukho ukuhlaselana lapho. Singananzelela ukuthi amazwe amabili la iAmerica le China. Usubambeni wena khonapha kuleli lizwe, kumbufuna ukuthenga isutu, kumbufuna ukuthenga isicathulo, umgano wokudlela kuthiwa made in China. So i-made in China leyana means a lot, ngoba nxa kungaqaliswa impi iChina iza kumangani. Because iChina imi nge-America. Abantu be-America bazasala beChina bazasala bengelamsebenzi. Thina ngapha e-America singalwa leChina, sizasala singela zinto zokudla, izinto zokuphathela. Uyabona umfanekiso ukuthi ekuqaleni lapha kube kwaba lama-shortages okudla ngenxa yokuthi ngesikhathi se-COVID imikhumbi bengahambi kuhle. Just lokhuyana nje ngumzekeli somncane engifuna ukuwufaka ukuthi ubone ukuthi i-America leChina ukuthi baze bavumelane nalaba bethuselayo ukuthi upresident weChina ahlasele iAmerica kuzabathatha isikhathi. Ngoba kumele bakhangele labo strategically ukuthi nxa bengaqalisa impi leAmerica, abantu belizwe labo bazabatshela bathini, bazabagcina ngani, bazabaqhatsha ngani. IAmerica layo ingafuna ukuthi ihlasele iChina, izazibuza ukuthi kathi kuyini esingakusebenzisa ngoba lesipunu uvele kasikwanisa ukuzenzela senzelwa iChina. I think nje kuphongwe ethuselana okungela msebenzi.
Siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula ke ezombusazwe ekhona pha kweleMelika edolobheni leSeattle. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa abikwa edinga abanini bepulazi lesidakeni elisenyamendlovu. Umphathi ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usethembise izalane zeZimbabwe ezikwele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.